So we see card is in the VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Welomukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 4 kuNhlolanja 2024 kuGift Dube. Endabeni zethu lomhlanje.
Sesikhipha ke amabhathi aweze politiki, sesigqoka ke amabhathi entuthuko. Okusho ukuthi kona mina kade sengu-MP womuntu wonke, whether ovotileyo kumbe ongavotanga, kumbe ongangivotelanga, konke kuyafana kimi, sonke sesingabantu bani.
Ibandla le-ZANU PF lithakazelela ukunqoba kukhetho lwama-by-elections.
Irizalti ephumileyo imbi kakhulu, ayijabulisi, angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidifende ethi hayi kuzamekile akusebenzekanga kahle all.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wokhetho lolu. Namhla siqoka le nduna uMathema ngomfukazi wegukurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-ZANU-PF linqobe ezigabeni zonke kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe izolo lokudinga amalunga edala lephalamende. Ibandla leli liphinde labutha njalo phose izigaba zonke kukhetho lwamakhansila. Lithethe izigaba ezingamajumi amabili 20 phakathi kwezingamajumi amathathu lantathu 23. Lokhu kutsho ukuba selilamandla okuguqula isisekelo sombuso welizwe ngesikhathi kubiwa ukuba i-ZANU-PF ifuna ukwengeza isikhathi sokuba umongameli ahlale ehhovisini. Okwamanje umongameli uvunyelwa ukuncintisa kabili kuphela. Kukhanye ngani bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa angene kukhetho ngomnyaka ka-2028. Ababona ngokwenzakalayo bathi ibandla leli lilakho ukubumba umthetho omutsha ngesiphangiphangi ozakwenza ukuba uMnangagwa angene kukhetho oluzayo kumbe afele esikhundleni. Kodwa abaphathintambo bebandla elibusayo bayakuphika lokhu. Omanje bathakazelela impumelo yokhetho abasekeli bebandla leli kanye labanqobe kuma-by-elections. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma onqobe ephelandaba Mpophoma.
Ukhetho lubuyile seludlulile, sesikhipha ke amabhathi aweze politiki, sesigqoka ke amabhathi entuthuko. Okusho ukuthi kona mina kade sengu-MP womuntu wonke, whether ovotileyo kumbe ongavotanga, kumbe ongangivotelanga. Konke kuyafana kimi, sonke sesingabantu banye, sakhelene zinini, sokumele sisebenze sindawonye. Akusadingi ukuthi kube nomunye ojikijela izibandela everini elibhodayo. Sokufunakala umuntu obuya efuna ukuphathisa. Imibono yonke iyadingakala, amakhiwa bathi bona all hands on deck, ukwenzela ubana siphuthe. Lokhu okwamapolitiki kuyasidivida, manje njengoba besitsho ukuthi divided we shall fall but united will stand. So sesifuna ubana abantu bakuzwisise khonoko ukuthi kona angisiyo MP weZANU-PF kuphela kodwa ngu-MP womuntu wonke. Ngakho-ke ngifuna ukuxhaswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuboniswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuphiwa amacebo ngumuntu wonke. Okusalayo yikuthi kona asisebenze ndawonye, phela ndaba jabalala sizinda ngikhuluma nomuhle lelobhungana extension ukuthi sithuthukise isigaba sethu.
Uchuma uthi uzasebenzela uZulu loba kulabanye abathi ungene ngudlu kulandela ukuvinjwa lidale le-High Court kubephethe isigaba lesi umnumzana Gift Ostarosi Ziziba.
Omunye futhi ubhale wazathi kona hayi vele lo uhlala engena ngama-by-elections ungena ngama-back door. Ngimphendulile ngathi thina izindlu zethu emalokishini wasinxa wafika uqoqode babesithi bhoda. And ungabhodwa uyangena still. So umnyango ngumnyango ungangena uyabungenile. Mina salayo is a difference that I make manje phakathi. I difference ehlule bonke bona laba abambeki be-CCC abavotelwa ngabantu abaningi kakhulu. kodwa kungela lutho abalenzela abantu bona laba iprotest vote yana engancediyo ukuthi la kahlala uma ngabe kathi right umuntu lowo limvotele ahlale 5 years gabula nje not even one thing azalenzela yona kaphenduki lokuphenduka kini kodwa abuye futhi after 5 years limvotele limbisele and the end of the day mina ngiyazi ukuthi una who's fooling you kodwa mina ngathi ngingenele nge-by-election ka-2015 yana ngashiya a difference in my community into engafakazwa ngabantu and this time around again as I go in and this is almost a full term I will make that difference again as I khulunywa ngabantu ibonwe ngabantu
umnumzana Karipani Pugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kabaqhubanga umkhakhaso wabo ngemfanelo
i-result ephumileyo imbi kakhulu ayijabulisi angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile akusebenzekanga kahle all kodwa singakhohlwa phela i-background especially lawa ukuthi okwenzeka kwaba mabi ngale ndlela bemabi ngakhona ikuthi emavikini amabili njengazude if not even ifike i-1 umongameli uchiyile nje othatha intambo walahlela phansi wahamba I was very weak before my elections. Now, last year, I was very weak before my elections. So, the environment in this room was not conducive. Way election opposition. Seven akuluma abafuna ukukhuluma ababhlemela abafuna ababhlema kodwa eqinisweni ukuthi bonke abantu akadebele esikhundla ze leadership bafeyile abantu ukuthi behluleke lokuthi hayi mara ke sine kudlule lokho ungadlula lokho ke bese ngiyayenza lokho into yenzeke leyo nasakhula sisadlala ibhora wawuthi wena uma ibhora lingelakho bengakudlalisa kabi noma bakhuphe umngane wakho noma bevele bakhuphe wena ibhora lingakhahlelwa phandle wena uhambe ngathi uyalidobha sothatha ibhora lani usuhambe ngini ukuthi igame iphele yikho esikubonilelo lokho ukuthi malingisubstituta noma malingibuza imibuzo emningi engekho comfortable ngayo noma lithi lizama ukulungisisa ngendlela engavumelani ngayo ngakhona sentanta ibhoramu sengihamba la noma sengibontshisa yikho esikubonileyo la
uPugeni uthi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ukuze kususwe ibandla lezanu PF esikhundleni
even nokukhulumisana mbona ukuthi kusasele thuba lokuthi kuthiwani so kumele ukuthi ngoba ngibonelwa ukuthi umlungu lo waseHarare East le uHonorable Makhamla sechiyile so kumele ukuthi ngempela amadoda azwayo abophe ziqine sibili uqale ukulungiswa kahle kwakhiwe katsha uqine lokho kuyinto siqhubeke siyaphambili
ukhetho lwamabhaya elections lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC edalela ephalamende nguJabangu othi babe ngene ngudlu ezikhundleni zabo Sekugcotshwe umnumzana Nangolo Mbumba kwele Namibia uba wembe isikhundla esithiwe ngumuyi uHage Egeingob obhubhe namuhla. Umbumba uzaphatha isikhundla lesi kuze kuyefika ngolwezi lonyaka ukhangelele ukuthi kuzaqhutshwa ukhetho. Ele Namibia alikaviki ukuba ubulewe kuyini umnumzana Geingob obe kwele Melika kusukana ezedluleyo. Eselatshwa umkhuhlane wesifo sembokozane. Singangeni kusigaba esilandelayo siyosikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngele Melika leBritania aqhubekela phambili ebhomba abacatshangelwa ukuba badlelana nabobulala amasotsha amabili akwele Melika kwele Jordan ngeviki ephelileyo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwe-Israel leHamas amanye amazwe esithi kumele bekhumisane umlotha. Sika sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma lenduna uMathema.
Ngiyabonga babantu.
Ye, lapha nduna kulodaba lokuthi sokuphenywa. Lokho umbhuqazo wekukhula hondi kodwa ke abantu bayakhonona lapha bathi kathi lizathonisa njani amacala lomunye onguye owenza amacala engekho selithonisa futhi abantu bathi vele kathi amacala abanjwa njalo ezinduneni yini kumbe lokhu sokuqalile ukuba njani
ngibona ngani uyaqhara njalo kungumhlola lo esintwini sakithi ngibona ngani siyakwazi sonke even lesilungwini ngakula sala elalela thoniswa kungakamunye omangeleyo kumbe omangalelweyo so into ekhona loba sihamba sisiya buzwa abantu kuyadingakala nxa ukuza ngesilungu ngithi a balanced engagement where we are to hear i-voice ka-perpetrator kuzwakale njalo owahlukuluzwayo ukuthi uthini yena ngoba akula nto engazwakali ngancane nxa sithi sifuna ukwenza i-proper healing kufaneleke sizwe ukuthi owakwenzayo wakwenza ngubani njalo wayekwenzelani khonokho kuyadingakala ukuthi kucungulwe angiboni ukuthi izinto na kufanele zihambe ziparametro zisaba ngokuthi zizabuza abantu kuphela ababa lohlupho lolo lwabahlangana lohlupho ungazwanga lo omunye owakwenzayo ngibona ngani umbuzo nalowo uzabahlupha kakhulu izinduni ukuthi owakwenzayo uzabuzwa nini ngoba laye kufanele sinze ukuthi yena wakwenzelani nxa kuyukuthi ukhona njalo sisazakali kwazakali ukuthi uma kwenza kwakungubani singafuni ukuginyela emnyameni nje ngoba nxa uginyela emnyameni khathi esinyeweyafuna sidlala empukane so kufanele kube izinto ezibekwa phezu kwetafula kube mgceke nje ukuthi ukwenzakalani njalo kuzakwenziwa njani kungaze kwagigisa ukuthi kubuzwe lowo unguye owahlukuluzwayo ngibone ngani kungasonto eqondileyo okwesibili kuleyo ukuthi kuthupha abantu abasemadolobheni bazalanda induna yabo mbone ngani kakusebenzi ngoba yithi lapha i-economy kayimanga kuhle siyakwazi sonke ukuthi ezomnotho kazimanga kuhle njalo phezu kodaba lolu abanye abantu abaningi basuka bezondile abanye bazachatha emadolobheni abakasifiso sokubuyela kulapho okwenzakala khona izinto zenezi abanye babaleka baze bafika emazweni okuwo-South Africa abanye umhlaba wonke nje abanye abantu babalekiswa ku-ground bayachatha lapho abachathe khona andidingakala ukuthi nxa kuyukuthi into leyi ilungiswa weqiniso kungalawo machathela ngaphakathi kuyadingakala ukuthi abantu bonke bonabo babe yingxenye yalokho okokuqala vele okuhle kukhanye ukuthi uhlelo lolu kanti alusohlelo oluqondileyo ebantwini yikhonokho ukuthi imigrants injani siyakwazi sonke ukuthi yaba lohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni north yaba lohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni south kodwa yena kathesi sikhuluma ngendaba leyi isikekayibizwa zakuhlangane lezinye izinduna zangkhona kazingeni lomhlangano sokwenziwa ama-training bona bengekho ukuthi kusiphi isibanga kambe laba bantu akuzathiwa babe khona kulolu ngoba yinto eyi-one kufanele ilungiswe yonke kusiyabhamba konke le-zipra properties okufanele ukuthi kubonakale ukuthi ama-zipra properties ngoba kwakuyingxenye enye into ye-ground okufanele ukuthi ibanjwe ka-one kungabe lokho kuthiyelelwa kumbe kulethwa kwizinto lokho one-piecemeal basis it doesn't work
liza kubamba njani ntona
hayi angibone ngani kusafuna ukuthi kukhulunyiswane kusafuna amatafula ukuthi kuhlale phansi kukhulunywe kwenzakale into eliqiniso ezasiza uzulu hayi ezasiza lo ofuna ukuthi kuhambe ngendlela yakhe ngibone ngani lapha siyabe silahleka isintu kasivumi ngoba kufanele kube lo muntu oxolisayo noxolelwayo phakathi kodaba lolu
khona vele uzathule ecala ubuyele futhi kumuntu yena lowo ufike ukuthi akubatshele phela abantu ukuthi ngakutshontshela njani iy'nkomo zakho ngakwenzela lokhu
mina ngangakhangelelanga ukuthi vele into leyi zahamba ngalelo hlelo ngangicabanga ukuthi njengoba vele kulama-best practices that are done world over yiwe ngangikhangelela ukuthi kuzayanywa kiwo ukuthi njengesizwe sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba okurivetiwili lokhu ngibone ngani kuseceleni njalo izinduna zona kufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini babo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba ziyizinduna bekufanele zazi kufanele ukuthi zihambe zisiya nika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into ye-ground le sonke siyakwazi ithake kakhulu ngaphansi kwekhapheli okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babengake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-National Peace and Reconciliation Commission babengeke bavuleke ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu abayabe bevela engxenye abaphathelene nolimi lololu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona siyanakubulawa abantu so abantu babengeke bakhululeke ukuthi bakhulume ungakhangela yena leyane elabonare kwakulo nare lolesi uncube yibo abantu ababe kulo umfubulo engangikhangelela ukuthi nxa kwakuyukuthi khona kuhanjwa kusiya bonwa abantu kwakufanele ukuthi kube lezinduna phakathi kwenzeka ukuthi izinduna zinike abantu i-confidence ngaleyi subject
le yinduna umathema yekhezi zakuba ngodaba lolu kusasa owamanje sonke isikhathi sezokholo lwesikristu.
sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba ukuba libele vikenze.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizafuna sibale namhlanje kusihlwa kuJohane chapter 4, verse 13 no-14. UJesu waphendula wathi kuye, "Ilo lalo onatha la amanzi uzokoma futhi, kodwa lo onatha amanzi engiza kumnika wona kasayiwoma. Amanzi engiza kumnika wona azakuba ngumthombo ogobhozayo phakathi kwakhe kube yikuphila okungapheliyo." Lapha sihlangana le ndaba kaJesu ehlangana lomama lo oweSamaria. Lumama wayelenkinga eziningi empilweni yakhe. UJesu wakwanisa ukubona ngelihlo lakhe lesiprofithi ukuthi lumama wayesengene phakathi kwemtshado emhlanu, ikanti esuka lapho vele lo muntu ohlala laye kasomkakhe. Ngakho kutshengisela ukuthi impilo yakhe yayihamba phakathi kwesikhathi sokuhlukuluzeka. Asikwazi ukuthi kuyini okwakumenze wangena phakathi kwaleyo mtshado emhlanu, iBhayibheli alisitsheli. Kodwa singacabanga ukuthi engxenye kungabe wayethola omkakhe ababe bengaphathi kuhle. Kungabe kule ndaba eziningi ingxeza zisenzakala khonapho ezazimenza azasuke aye komunye. Kodwa sihlangana laye engumuntu okhanyayo ukuthi udabukile, womile, uhlukuzekile empilweni. UJesu ehlangana laye kazange aqalise ngokuthi emethese amacala okuba kambe usubhodile waba la madoda la amahlanu. Kodwa sihlangana laye emtshengisela uthando, emtshengisela ukumamukela, emtshengisela ukuba kukhona indlela engcono angaphila ngayo. Ngakho-ke leli lapho amavesi layo engiwabalileyo, uJesu wayesetshelela umama ukuthi yena kulamanzi angagobhoza esuka ngaphakathi komphefumulo wakho angakwenza ukuba ungome njalo. Ngifuna ukuthi kithi wonke umuntu ophila lapha emhlabeni ulokoma, womela uThixo. Nxa lokho koma ungazange ukusuthise ngokunatha amanzi aphilayo, amanzi anguye uJesu Kristu, kuyahlala lokhu kukhona empilweni. Oh, siyakhayela umama lo ngenxa yokoma kwakhe. Wayesebhodi imtshado emhlanu. Abanye siyoma sihlukuluzwa impilo nje kungabi nemsebenzi, siyoma ukungamazi uNkulunkulu. Abanye abantu sebaphenduka baba izigebengu, abanye njalo siyasihlambaza nje imizimba yethu. Kanti konke lokhu kwenziwa yikoma, somele uNkulunkulu. Manje lapho uJesu uyakhuluma lalo umama, into engithokozisayo ukuthi uthe eqeda ukukhuluma laye umbisele ukuzithoba kwakhe, umbisele isithunzi sakhe lumama. Okokuthi ibizwi lenkosi phambili lithi lona wagcina etshiya isitsha sakhe samanzi wabuyela edolobheni leSamaria watshela wonke umuntu ukuba sengimtholile uMesaya. Ngakho-ke ngifuna ukulikhuthaza namhlanje sihlobo zami elilaleleyo ukuba akuqalisele umnyaka, uqalise ngokudinga uNkulunkulu. Akwenze ube njengenqina nxa seliwomile lidinga amanzi. Umdinga uNkulunkulu ngempilo yakho yonke, kuyo yonke into oyenzayo. Dinga uThixo. Singaphi isikhala sakho uThixo omnika sona empilweni yakho, emsebenzini wakho, ekwenzeni izinto zakho zonke. Ngakho lo mnyaka uqalisa woba ngumuntu othi, "Thixo ngikomele, ngifuna ukunatha lawo manzi. Oba nganatha asoze ngiwome njalo." Ubusuzinikela ke impilo yakho layo yonke imisebenzi yakho ofuna ukuyenza ngalo mnyaka kuye uJehova. Abaningi sigijima singalayo uNkulunkulu, sesidiniwe. Kuyadina kakhulu ukugijima ungala uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siletha impilo zethu kuwe, siletha imithwalo yethu yonke kuwe. Somile kakhulu, sidinga wena Jesu. Konke okusindayo sikuletha kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathimela kusasa sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha, igama lami ngoJabo Kancube. Namhla sixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongu Kansela ka Ward 5 eWange Local Board.
Umsebenzi owepolitiki engingakutsho njengamafitshane ukuthi siwujoyine through abantu kade bewenza esihlala labo emphakathini wethu esabe sihlala kiwo. Mina njengosakhulayo bengilinked ebantwini nje kade besenza okwepolitiki. So ngayenza integration yiwo abantu bonabo kade ngidlala labo nje abade besenza okwepolitiki okwesikhathi eside. Awutsiyo ukuthi ama-seasoned politician awe MDC, it was MDC then. We were together, I once worked at the office of MDC doing the technical work on our process. So we integrated to politics through exposure and then.
Yes, yeah, one of the lapa umsebenzi wezombusazwe eZimbabwe awuso umsebenzi olula. Yikuyini okukupha amandla ukuthi laloba kunzima uqhubekele phambili nje laphana uzinikela kulo msebenzi?
Melana lawe baba, umsebenzi wepolitiki eZimbabwe awukho lula, especially opposing iZANU-PF. It's not easy. And thina we have been trained or we have been elevated to this position as you and I'm sure through umsebenzi wethu esiwenzayo nje ku community yethu through ama civic society groups esasijoyinile through ukuzinikela esikwenzileyo for change, seeing our communities grow, seeing our communities being better. We have been in the student activism. So,
Wake waba yini esikolo kumbe kwezinye indawo kubukhokheli kumbe hathi lokhu into oyiqale usukhulile usuqedile nje esikolo lapha?
Esikolo ngisho ukuthi especially secondary education at lase college. Secondary education were in the pressure groups. Esikolo pushing for rights zama students. And I've been a best student. Uma quiz kade yenziwa nje alokwenza nge economics, politics, a lot of things as a society nje ezenzakalayo. And kade ngisekondari ngangingum prefect esikolo. And then I went to college. I was under
Ubusigaba sabatsha namhla besixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongukansela ka Ward 5 eWange Local Board. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguJabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Jabo Kancube. Wezemidlalo wayekhokhela iqembu le-Islanders Football Club umnumzana Kenneth Mhlophe usebuyele esikhundleni lesi ngilandela lokunqoba kwakhe obephethe isikhundla lesi umnumzana John Fati Sibanda kukhetho lweqembu leli olukhutshwe namuhla. Okunye okwenzakalayo balembono etshiyeneyo abalandeli bomdlalo wenguqu phezu kokuba kuyini okuzakwenzakala kwisigaba se-semifinal kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa kwele-Ivory Coast, kubika uJoseph Njanji.
Iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo ele Ivory Coast ligxekwele le Democratic Republic of Congo ukuthi ele South Africa lizancikilana le Nigeria kusigaba se-semifinal ngolwesithathu ngemva kokuba umane lawa maqembu ephumelele kusigaba se-quarter final. Olandela lemidlalo uNhlanhla Mchinda uthi iqembu le Ivory Coast lizasebenzisa ithuba lokuba limidlalo iqhutshelwa ngakibo lidlulele kusigaba esilandelayo njalo singesokugcina somncintiswano.
Mina ngokubona kwami khathesi into ezayenzakala kuthi ukuthi ku-final i-team ezazi ku-group A i-Nigeria Ivory Coast is the final. Then there's the two teams that are in third and fourth place. Ngoba mangithi ngakhangela laphana iSouth Africa ngiyayibona iyadlala iqhubekile impela iyadlala ngokuqinisela nani kodwa iNigeria izanqoba kuSouth Africa then iIvory Coast izanqoba kuDRC.
Umlandeli womdlalo wenguqu uSabelo Masuku ohlala esigodini laye uthi kufanele kuzangena iqembu leIvory Coast kanye leNigeria.
Hayi AFCON ngikhangele sibili but iNigeria izafika kufinal isidle iSouth Africa njalo iCote d'Ivoire iza kudla iDRC zingene zonke kufinal. INigeria isiphikile sizala ukuthi njalo iCote d'Ivoire isisebenzisiwe home advantage ngifakele la senior players ayo ale experience lapha.
Olilunga lenhlanganiso yabalandeli beqembu laye lendaze le Heart and Soul uPiko Tshatebe yena uthi akukho lula ukukhetha ukuba yiwapi amaqembu azadlulela phambili ngemva kwemidlalo yesemifinal.
Yawabona yawabona ama semifinal siyadlala street but kuzima ukuthi now we predict ukuthi yiziphi ezizasala ziyifinal ngathi kuzima ngoba mbona nganeziseleyo ngamadoda adonsile amasondla. Uhlupho ukuthi into nxa uyithanda lento yakho oyithandayo isilapho ungeke utsho kodwa ngibona ngani iSouth Africa iyaphumelela.
Wadlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors uJackie Ngwenya laye uthi inhliziyo yakhe iqembu labomakhelwane ele Bafana Bafana.
But nasikhangela kakhulu nasifisa umakhelwane wethu bengicela kakhulu vele umakhelwane wethu that is it's been something esibambayo umakhelwane wethu South Africa bengene ngoba that is the sikhangelele khonapho njengeZimbabwe silanda bona vele sisekelana labo yimuphi so siyabafisela inhlanhla kakhulu South Africa ukuthi yayini ingene kwamakhaya.
Isiphathamandla sebhola labesifazane uSibekiwe Ndlovu laye uthi ubona ngathi iqembu leSouth Africa lizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano.
Bala ama big names iNigeria but iproblem yabo aso bantu abadlala bonke isikhathi esiningi. Khangela iSouth Africa, iSouth Africa is about 7 or 8 players. They are playing in week in week out bonke. They understand each other more than laba bantu. iNigeria ngathi kuyabe kudlala ama names bengama individuals but iSouth Africa they understand. Ukhombona ngathiwa bengawina.
Ohlala elokitshini leMzilikazi undaba ezinhle Nkomo laye uthi iqembu leSouth Africa lingayiphakamisa inkezo.
Ngiyibona ngani isibili ingayithatha. Ngani ngaba yiSouth Africa kuba ngendlela abaganize ngayo nangendlela abadlala ngayo la mathimu aseleyo ambona ukuthi angayidli bona ngani ngathatha i-Ivory Coast ngibona ngani iyasurvive iyisurvivor elokhuzelenje emdlalweni lowo ungakhangele ukwenza kwayo since iqalisileyo vele ayikawini khana okukhanyayo.
Imidlalo yesemifinal ikhona ngolwesithathu mhla ziyisikhombisa kunhlolanjwa lapho iqembu leNigeria lizadibana khona leSouth Africa ngehola lesikhombisa ntambama kuthi ele Ivory Coast lizadlala lele Democratic Republic of Congo ngehola lechumi ebusuku. Amaqembu azaphumelela ngolwesithathu azadibana kufinal ngensonto mhla zilichumi lanye ngehola lechumi ebusuku. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lwanamhlanje kuthi sikhangele beselazo. Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukunqoba kukhetho lwama-by elections oluqhutshwe izolo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhuba ngemfanelo umkhankaso wabo kusalungiselelwa ukhetho lolu. Lingakhohlwa ukusithumezela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318. Njalo kheli lethu lincwadi ye-email ithi studio7@voanews.com. Hayi-ke olubalisayo ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube ngelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.